ngemva kokungasekelwa nguZulu ngokuloba ayekwenza isisekelo sombuso esitsha kureferendum ngomhlolanja womnyaka ka-2000 lokhu kunja owakusanda kwenziwa kwebandla elitshe eliphikisayo lilosekelo lwezisebenzi ele-MDC uhulumende wakhetha ukuthatha amapulazi ngendlela yokuwahluthuna kungelambadalo njalo umongameli Mugabe esithi leli lilifa labantu okumele livikeleke.
Also for those who shall be born.
Ibandla lakhe lezanu PF lenze lokhu lisola ibandla le-MDC lomkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngokusebenzelana labamhlophe beveza le mifanekiso yakhe enikezwa imali yokusekela ibandla lakhe. Unkosikazi Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uthi izanu PF ayilalo iqiniso njalo yenza okuqilibezela intshontsha amacebo abo kudaba lomhlabathi.
Kulogwalo esalubhalayo kuthiwa yi-Beyond SR njengezisebenzi sasivele sesibonile phambilini udaba lomhlabathi lapha esafaka khona imibono yethu eyokuthi umhlabathi yebonaye usebalungini kodwa abantwini abamnyama safaka imigoqo yokuthi thina njengebandla lezisebenzi sifuna umhlabathi uthathwe kodwa kawuthathe ngendlela yokuthi sizahlala ibhakithi efida isabzara.
Uthi kwakudingakala ukuba abensundu abathile befakwe emapulazini besebenzelane labamhlophe behlephulelana amapulazi bephanana lolwazi olungenza ukuba umsebenzi wokulima elizweni uthuthuke okwesabekayo labensundu bephuma-ke ebuyangeni kulalokho okwenzakalayo. Ethi indlela ekucebo labo ilakho ukuphathisa ikakhulu abasakhulayo abatholakala bezulazula ezitaladeni bengelayo imisebenzi.
Labantwa bethu abangena ezikolo lapha abafunda ukulima abahlezi namhlanje bathengisa amajuskazi emgwaqweni bathengisa amanzi emgwaqweni yibo abantwana okumele sibathathe siyebathele emapulazini bayevusa la mapulazi lapha izanu yayisilima khona utshani.
Uthi sikhuluma kanje umhlabathi wanikezwa ngendlela elenketshabetshayi kuthiya iningi labantu lingelawo lawo mapulazi. Umnumzana Dimayazayo osebenza labasakhulayo kwizakhamizi zeChitungisa uthi abasemapulazini okwamanje badinga usekelo oluzayo lokutholiswa iindlela zokulima ngokuthelezela. Usizo lwemali yokuthenga okokulimisa okunjengenhlanyelo, imvundiso, amathalakitha kunye lezifundo zesiphangiphangi zokulima ezikungenza ukuba bethuthuke kumsebenzi wabo. Uthi abalimi abamhlophe babezinikele ukusekela kwiminyaka yabo-1990 bevuma ukuthengisa amapulazi abo njalo bavuma ukunikeza amanye kuhulumende kulandela umhlangano ka-2000 kwezomhlabathi. Kwathiya amapulazi athile ekungwalo zabosibalukhulu bezabelo zonke kunye namakhulu enkulungwane zamahektezi ukuze ehlaliswe uZulu kakutsha kodwa uhulumende wakhetha ukusebenzisa indlela yokwahluthu nalawo mapulazi. Khuluma kanje kulabalimi abamhlophe abahlukunyezwayo bathwaya abanye babulalelwa abemuli zabo bathathelwa-ke amapulazi abo asebedubeka okwamagama. Sikhuluma kanje,
this government is broke, there is no money, so the bulk of the farmers are desperate.
Abalimi abaphutshwayo emapulazini abo iningi lwabo ligoqela abantu asebegugile njalo sebedubeka okwamanje bengelandlela abangaphila ngayo beswela lo sekelo olungaphathisa impilo zabo.
Abalimi laba abazama ngayo yonke indlela ukuba bethole inhlawulo baze bayakhweza indaba zabo emthethondaba yenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC Tribunal kodwa wagcina ungesenelisanga ukuphathisa kangako ngoba kweneliswe ukuhlawula abalimi abaphansi kwamakhulu amathathu kuphela phakathi kwenkulungwane ezedlula ezine ezidinga inhlawulo. Lalabo abatholayo-ke babhadalwa ngedola leZimbabwe elalingasela sisindo nxa liqathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Masimba kuchera ocubungula ngezombusazwe uthi uMgabe uzangena kumbali ekusimo esingalunganga ngenxa yalolu daba lomhlabathi.
Sizakhumbula ukuthi engena laphana besile produce eyayikwanisa ukuthi ifide abantu lapha eZimbabwe. Wahle wenzakala ukuthi waba lama-farming vision lokunye owenzakalayo ngendlela engayisiyo okokuthi khathesi indaba yokulima khathesi iludubo kakhulu.
uhulumeni wetheswa umlando wokuthi abantu abalezikhundla zaphezulu bezithathela amapulazi amahle esantando njalo kusetshenziswa udlakela. Imithetho iguqulwa mahlayana lesisekelo sombuso ukuze lokhu kuhluthunwa kwamapulazi kuqhubekele phambili. Okwamanje ilizwe kulokuthi libe lokudla okwenelayo ngoba umhlabathi ususezandleni zabansundu. Ilizwe libhekana lendlala enkulu ehlasela abantu abafika kuzigidi phose ezintathu njalo zigijigijima lidinga ukuthenga umumbu ngaphandle kwelizwe ukuba abantu bathole ukudla. Lona kwakumele libe yilo elitholisa abantu bonke ukudla, sesitsho ke lamazwe akumhlubulo wezwekazi le Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.